Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 4 ngohlangula 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande so sicela ukuthi imbiwo ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benze zani ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele bechiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye okubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ngabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani phansi ngozibani ungasichazisela khona?
Amazwi lawa awokuthethisa siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona abazelwe ebeyikho khona kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox kungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi wakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa nguphansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lomuntu kufanele afe anje. Mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlawumbe kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona leso siqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi azise abasakhula yobezana uPF ubuvi bodlakela bezombusazwe.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ukungena kukampati ntambo wezomvikela umnumzana Sidney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu-PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena okucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ubungcono mina angibuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyi-lawyer kodwa nxa sikhayela imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngo-minister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubaba umoya nxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanelisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security, oba uminister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula, lokuba ngumuntu wombono, angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zithule kakhulu, kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaya phambili njengelizwe.
Ve kulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangikhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele uSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. Angiboni ukuthi usho kutshengisela ukuthi uGrace usephande njengoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu, uMugabe uzazithulela nxa sikhala esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befunda ifaction eqinileyo mbe ihlangothi eliqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli-weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idale le-High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTunga Mirai Madzokere loLast Mayengama. Sixoxe lomeli webhinga North edalele ePhalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona sima engahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho kumbe imigoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele izibotshwa ezisejele kazixakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlando wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osukusele kubana-ke labo abaphiwe lowo mlando bewugcwalisile.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edale lephalamende. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Ye, ningalitshona njani izulu kandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha-ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, uzobuya-ke lo Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana. Ubaba Sibanda yena ukhona ngale-ke eJohannesburg.
Tana umvalo inkazana kumele ubathithe okufana nawo kwenzela ukuthi phambili uma sokufika kuyahlupha kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuyakuye bayabaright abantwana babuyele baqonde nta njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli bazakuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni kunapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba etsho ayofunda akwamasiko afunde lakhe ukuhlonipha, ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana nomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala uma uthi uyamkhuza avela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze uyizwe nawe ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayolaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachama akasayenzi mix. Khona khona ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, yabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Njena khonapho-ke Madube uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma, isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathesi abadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanza ukusithiya bahambe, phosi zaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko. Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlando kithi bomama labo baba ukuthi umntwana ma ekhula umfundise isiko lakhe, umntwana mayekhula amfundise amasiko wakhe umkhulu umfundise into ezivilayo lezinto ezingaziliyo sikhula sasikwazi lezinto ezivilayo lezingaziliyo umuntu omdala wangajiwa ukuthi ukukhuluma amanga so pho abakhathesi laba asebenza zama-human rights bakukhuluma umuntu akutshetha agugula amanga yinto okumele ukuthi umntwana mhlumtshetha umuntu omdala akujiwa ukuthi kulamanga nomeoni la uphendulani lo muntu omdala awuzwisi umuntu omdala ubuhlungu aza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngobongumfana yilisiko esikhule silayo silifundiswa emakhaya so kathesi abadala yitho kumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala abantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs yena le town yokutshona eziphilisi ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona ngani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lengqubekela phambili kungena ukukwayana nokuphinda lokuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqulini ulimi lwakhe lube yilwimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama yabo litshela omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lwana ihlale for a long time umntwana kuzondelonela igama olukhulumileyo so abantwana umeyefundisa ukuthi umele umntwana agoqulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhluphi kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
azigoqeye siyakuzwa kakhulu-ke madube isikhathi sesihambile ye ilanga selitshonile sibili sokusebusuku kancane phetha khonapho-ke emdaweni amafitshane sibili wabo
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane engikubonileyo intombazane enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo ngiwaseplumpt ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza nti ule minyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyazibuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khonangale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitsheleke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yona icurriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyileyo bakhona abanye abathi esikolo bona babengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now ginezi izimbabwe sehlule kanje nalawo ama-subject akhona sehlule ukuthi kwanisa uthithina nje abantwana besikolo siwapase but nxa sowungezelele ezinye izinto vele it's a load on top of another load so yindlela engiyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa izinye izifundo ezifana labo-maths noma i-science kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hhayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sulifunda vele silifundele ezindlini lokuthi the sikolo i-maths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi ingilishi nala ezi-subject ngoba i-maths nxa izafunda ngesindebele i-maths nxa ingafunda ngesikhiwa atleast sipromothe i-ingilishi nala ezi-subject on its own so hhayi umfundi ezama-imeth ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona ukumeda lokhu
lapho usixoxela nje la majida lisesikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lena
hhayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje njengabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akucashi ngoba bona vele ngaze bekuzondo bayakuthanda akutshintshi lutho nxase ukuthiwa sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
ayi sasifisi
ngoba vele isikhathi sakhona sesiphelela kukhona okho okunye okwenziwayo kunotshona sigibhe isikole lethu. So vele sona nabona totally waste of time. Mina esayide into amangiboni ukungisiza ngalutho ukuthi ngiqedele isikhathi ngoba isikhathi soneso ngiyabe ngigida ngisesikole ngathiwa ngiyabala ngiselibrary ngathiwa kungcono. Because mina vele right now ngisindele ukuthi ngipase ngitshole umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngigida mbe kwazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi, thina mbonani nje iminithi la maybe sinethe nje ngezele lababalisi ngoba ungakhaya i-ratio karesi yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu ezikolo. So iminithi ingakwanisa ukusiyathela ezinye izikolo at least la ababalisi bengabi overloaded la umbalisi uzagwanisa yena lithithi enikile i-full attention myself.
Hayi, ngiyabonga Brown, wothi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lo munye osakhulayo ofunda ngaseLuveve High School, umnumzana Peyton Sibanda, ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono kaBrown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu yile sikhalo esiphathwe nguBrown esithi amaclass abo asegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesi ifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu ele Facebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda 001-202-465-0318. Bafethu isikhathi sethu sedlulwe ngumangiboyi. Brown, ngiyazi vele mfethu ubulasi isifiso sokukhuluma enye into kodwa hhayi, ngiyaphinda bhuti, isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngumike hobe belimamele uhlelo lwabasakhulayo. Masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Siyabonga Mike, ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyakwamukela abalaleli bethu. Ngiyabonga kakhulu namhlanje busihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu, njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo, lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza, ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani. Nxa sikhangela umbhalo ku-Isaiah 58 iverse inga-5, iqhubeka isehla isiya phansi, siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi, yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na? Uvesi ka-6 ibisi sithi yona, nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababotshiweyo ngendlela engafanelanga, njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo, libaphathe ngendlela efaneleyo, njalo labelane ukudla kwenza labo abalambileyo, lamukele izihambi ezindini zenu, njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo, lingazifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla, ukuthi okokuqala, ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi babecabanga ukuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza, yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu, kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza, sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngokwakhe uJesu wangena esikhathini sokuthi azile, azincithe ukudla lapho ethandaza. Lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumelane ethandaza, ezincitha ukudla senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazi kuze ukuthi kadingisi la ngithandaze ngizele ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjalo. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi dinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinanzela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu lezicinki lesi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalo lapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nxalaphana uzila uzinotsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba bazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha, abanye umuntu ahambe engcolile kukhanke hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu Christ ukuthi loku uzile uzinotsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesigaba lapho abaficakala khona bezama ukukhipha imoya emize sehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azinothe ukudla, njalo uzinitha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezinitha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzimutha ngakho ukudla. Ikanti abanye badala ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezimutha ukudla, ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loba abafundisi belithandazela emabandleni lobu siya komunye umuntu akuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzimutha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ujinje.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga, sifuna ukuthandazela abagulayo nabafuna ukukhuthazeka emoyeni, nabafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngezithandazelo. Baba ngegama likaJesu, sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi bobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile, bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu ubakhuthaze, ubavuselele, ubathilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli, sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.